Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kusene mtuagazi ngolwesi ne msaka 3 kunhlolanja 2022 igama ngontunga milinku mo ezi hamba pambili abebandla le Citizens Coalition for Change bathi uNkosazana Dokozani Khuphe sokumtholile laye akwenza kumalunga abo kulandela ukuxotshiswa kwakhe edalele parliamente ngomnumzana Douglas Monzora. Abahlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpophoma, Phelandaba, eNtumbane lasemakhandeni bakhuthazwa ukuthi bayebhalisela ukuvota ngobuningi ngoba bebalutshwana kakhulu abaza phambili kulezo ndawo. UZulu weMelika kulinyanga unanza imisebenzi yokwakha isizwe enziwa ngabantu abansundu kuhlelo lweBlack History Month. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi akuqili lazikhotha emhlane. Babuye njalo bathi hamba juba bazokucutha phambili. La ngamazwi yasemlonyeni yabebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kulandela ukuxotshwa kukaNkosazana Dokozani Khuphe edalele parliamente izolo. UMakhuphe uxotshiswe ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ndawonye loNkosazana Nomvula Mguni esithi abasengamalunga ebandla lakhe. Okwenza abebandla likaChamisa bathi uNkosazana Khuphe bamtshaye ngenduku zakhe ikuthi waxotshisa amalunga ebandla labo amanengi ephalamende lakumakhansili lisabizwa ngokuthi MDC Alliance. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umdali sephindisela laye ubaba uMonzora akusuku zantwala ezuza i-punishment ebantwini. Abantu bazampanisha, bazamhlanza ngoba izenzo zakhe laye kaziqondanga. Laye kuzambamba yiko abadala abasithi papa juba bazakuqutha phambili. Konke lokhu okwenziwa nguMonzora noKhuphe abantu akubamangalisi ngoba bavela bangena ukuthungamela ibandla noma amabandla okungekho emthethweni.
Alubana kungenzeka uMakhuphe abuye kini esithi usefuna ukusebenza lana, usefuna ukungena kubandla lenu, lizamamukela yini?
Umama uKhuphe uma sehluphekile sefuna ukubuya kithi kusisi sizakho kubona sechaphe ibridge kathesi singake saprofita. Ngoba thina sisebenza labantu sizakhuluma laye esetshengisile ukuthi ufuna ukubuya kithi. Kodwa phela likwazi ukuthi ubaba uTsvangirai wasitshiyela ukuthi asenzeni isibaya esikhulu okuthiwa i-deep tent. Ngalokho sizakhuluma laye labangani bakhe sebechaphe ibridge. Nicho ukuthi uma sebesiqoqodele basitshela ukuthi sebefuna ukusebenza loZulu ngoba i-Citizen Coalition for Change ayisiyo yethu thina abathungameli, ithungamelwa ngoZulu, yibo abanikazi bomhlangano okhulu lo othungamelwa ngubaba uChamisa. Ngimfisela inhlanhla enhle umama uMakhuphe engadabuki. Kodwa sithi impi yomdeni kayingena.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Umakhuphe yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuxotshwa kwakhe ephalamente. Uchotoze njalo usomlomo waleli dale esithi uthethe icele likaMonzora. Wengeze wathi uxotshiwe nje ngoba engumuntu wesifazana. Kodwa isikhulumeli seMDCT kaMonzora umnumzana Witness Dube uthe uMakhupe uzokhele amalahle ngokuzama ukuxotsha uMonzora lokwephula imilayo yebandla. Uzulu ohlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpophoma, Phelandaba, eNtumbane lasemakhandeni usekhuthazwe ukuthi aphume ngobunengi ayebhalisela ukuvota ngoba inani lababhalisayo kulezo ndawo lilincane kakhulu. Linkuthazo ivela kunhlanganiso yeKhaya Vote 2023 yona ethi abantu bengekela ukuyabhalisa kungaba kuziphi indawo balakho ukulahlekelwa ngabameli bedalele parliamente phansi kohlelo lokucanda kutsha ama constituencies kumbe i-delimitation ngesiNgisi. Uhlelo lokubhalisa uZulu ozavota kukhetho luka 2023 lolu olwe mobile voter registration lusungulwe iZimbabwe Electoral Commission mhlaka 1 kulinyanga njalo luzaqitshwa ekupheleni kwayo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seKhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Esikubona ehlelweni lolu lokubhalisa ukuvota ikuthi inengi labantu belingakwazi ukuthi uhlelo lolu lukhona, njalo sinazelela ukuthi khona kulabanye abathi khona bazwa ukuthi anqa wabhalisa ngo-2018 kuyona le ACT Biometric Voter Registration System kumele uyebhalisa kutsha. So kungani kule singathi ngesikhiwa i-misinformation engabe i-circulator kakhulu kumbe kuma WhatsApp lapho ukuthi abantu abangani abasazwisisi ukuthi kumele benze njani. Okunye ukuthi khona abantu abashaya ikakhulu abalazithupha, njalo into ekhona ukuthi abantu abaningi bathi khona ukubhalisa ukuvota lokho ukuvota vela kusincedi ngalutho, kodwa thina nje eKhaya Vote sithi asikhangelisiseni i-delimitation process ukuqunywa kwezabelo ngokuhambisana lenani labantu ababhalisa ukuvota. Sikutsho ukuthi njengoba ibulawa ile 12 constituencies kungaqunywa ngendlela ama constituencies alama no numbers ayoyona, so kungasala kule 9 esikutsho ukuthi asibe le representation eningi ku parliament. Njalo sikunazelile ukuthi khona abantu abaningi yolo hlupho lokuthi kuthiwa ama proof of residence. Sesinaze ukuthi izolo kube uMagwegwe ngalesigcine sesting commissioner of oath umfundisi ade ngiyede sesayinela abantu ngoba abantu abathathu sibili bese bebuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bongela commissioner of oath ongabasayinela li form ukudeclare ukuthi uhlala ngani.
Sesikhangela zona lezi ndawo ezibekiweyo singathi ziningi kakhulu yini. Sesiqathanisa nakuqala ukuthi abantu bebesiya e-farm one kobulawayo ngomzekeliso, seziziningi ukuthi abantu bayenelisa ukuthi uhlelo lolu balufinyelele kakhulu.
Uhlelo lolu lukhamba kahle kakhulu, njalo lonke sizama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziluthathe ziregister ukuvota. Ama turnout endaweni ade sibhoda kizo namuhla, especially ama wards ama constituencies la labantu abalutshwana, abantu balesifiso sibiso ukubhalisa ukuvota, njalo sibona ngani amalanga ehamba sizaba labantu abaningi abazabhalisa ukuvota kuseyaphambili. Kodwa esikuqathekisayo ukuthi information ezigabeni kayihambe iinformation eqondileyo, njalo ama registration centers ikakhulu ekhaya sikhangele kakhulu ama registration centers lapho okulama lone registered voters onjengabo Mpopo, Maphelandaba, onjengabo Magwegwe, onjengabo Ntumbane, Makhandeni, yize sikhangele kakhulu kizwe esigxile kakhulu kizwe ukuthi sizame ukuthi kuda zabantu ukuthi babhalise ukuvota, but sikunanzelele ukuthi each constituency ibile one machine.
umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano wekhaya Vote 2023. IZimbabwe Electoral Commission layo ikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Lanxa selehlile inani labantu abafunyanwa bele COVID-19 isuku ngosuku kanye lababulawa yilomkhuhlane, uZulu ukhuthazwa ukuthi eqhubeke esivikela ngoba lolu bhubhane lungakapheli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabancintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Edwin Ndlovu.
Abantu kukhanya ngazathi abasanaki labo sebekhangela ukwehla kwama-cases lawa, bathole bengasagqoki ama-face mask, ukusanitiza abasakuthandi, umuntu ngamsanitiza ambone echela izandla ukuthi kasanaki umkhuhlane lo we-COVID-19. Ikanti uqakathekile ukuthi abantu kumele lanxa sibona umkhuhlane longani susehla kodwa sihlale lathi siqaphele, siqhubeke silandela khonoko okwamiswa ngabezempilakahle ukuthi sigqoke ama-face mask, sanitize izandla lezi, singabi sendaweni eziminyeneyo kakhulu. Lokuhlatshwa abantu ngobuningi, siyehlatshwa ke ijekiseni lele lenqabela kumemetheka komkhuhlane lo, yikho kudingakalayo abantu khangani sebesekethisa kakhulu. Okufiswa ngumuntu wonke ke izikolo zivulwa umkhuhlane lo ongamemetheki uyehle, kodwa ke sokudingakala ke ukuthi kube lokunanzelela ukuthi ezikolweni lapha baqhubeka belandela iziqondiso zabempilakahle ukubona ukuthi abantwana abasanitizwa, abakhipha amamaski, abaminyani. Iziqondiso zona lezo kumele zilandele, bese siba lokwesabela njalo ukuthi isikhathi esizalandela kathesi sika-May, June, July, isikhathi somqando, umkhuhlane lo ukhanya umemetheka kakhulu ngesikhathi somqando. Yikho lapho esikhona munye lamunye kumele sithandaze, sicele kuNkulunkulu ukuthi bakithi umkhuhlane lo ungaqhubeki usiyaphambili, kawehle uthi uphele, ngoba sohlukuluze abantu kakhulu, ikakhulu ezemfundo. Kukhanya ingani yizo ke ezitshaywe kakhulu umkhuhlane lo. Abantwana abaningi baphinda, abanye badlule baphambili kodwa kungela kuzwisisa. Ikanti-ke la basema-university babuyele emuva ama-semester ayodwa kumbe ezimbili kubangelwa umkhuhlane lo. Siso ukuthi nga uyadeda uphele lomkhuhlane, abantu babuyele baphile impilo zabantu bevele beziphila kudala.
Manje lina abezombusazwe liluthatha njani udaba lolu lwe-coronavirus nxa lapho lidinga usekelo likhankasa zingavuki?
Ye, thina abezombusazwe nxa sikhankasa sibhoda ebantwini njengoba nje kuzaba lama by-elections la, silakho ukunanzelela, sibona ukuthi asi-relax kumbe abantu bagcine bangasagqoki ama-face mask kumbe bagcine bangasanitizwa. Lapho esihlangana khona kumele kube le-sanitize, abantu bahlale begqoke ama-face mask njalo. Siba lokunanzelela ukuthi singaminyani, sishiye lokho kuthiwa i-social distancing, sibe khatshana khatshana. Kuyinto eqakathekileyo naleyo esiyenzayo kuyenqabela-ke ukumemetheka komkhuhlane lo.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo ekubandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi abafundi abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lambili 22,000 batshelwe ngamanzi kulandela inyathelo likahulumende elokuvala izikolo ezizimeleyo ekade befunda kuzo ngoba zingekho emthethweni. Inkundla yesayithi ithi izakhamisi zakozimnyama ePlumtree zilwa lenkokheli yazo yomdabu, ziyethesa icala lokuthengisela abantu bokuza indawo lapho kwakumele kwakhiwe khona idamu. Ikroniko ithi uhulumende usepasise isikhwama semali ezasetshenziswa inkokheli yosiko kuhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi bethu abasisakazela izindaba ezinhle eziliqiniso. Ngiphinde ngibingelele njalo labalaleli abaphathisa kulolwelo uhlelo ngembono etshiyeneyo. Sicetshiswa njalo ukuba ayisiyondawo yokuba sihlambalaze sikhuluma okungayisikho. Engiza ngikho yilokhu ukuthi ubaba uMhozora okwenzayo eZimbabwe khona lapha wonke umuntu ekhangele napha edinga ukuvotelwa, edinga amalunga ukuba amvotele, ukhangela ukuthi injongo yakhe ayidingayo njengoba nicacile nje kuwo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi vele ujongeni. Asikhangele nxa kuyikuthi amalunga akhethwa ngabantu ezabelweni ezithize sebebiselwa ezigabeni zabo, abavotayo beke bahlala insuku zonke lezi bengelammeli kodwa kwaba lethuba ukuthi bekhethe umuntu obamelayo, baxotshwa kuthiwa baxotshelwa ukuba kungani behambe bajoyina i-NDC Alliance. Sekusiza kathesi njalo usebuya yena ukuthi uzathi engena ekhethweni lolo lubuyayo uzangena i-MDC Alliance, kananzelele ahloniphe abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhangele ukuthi injongo abayijongileyo kuyini. Ngiyabonga. Igama lami ngingu-L Ncube ngudombo demarisetini.
Njani lonke ngibingelele ekhaya kustudio 7, ngibingelele bonke abasakazi bostudio 7 bonke nabamameli studio 7. Ngikhuluma noNcube Mhlobo. Ngiyabonga uma lingathola umlayezo lo Mhlobo. Elonke elithi umfundisi kayazi into liyenzayo oyenzayo kalazi lutho ngoba likhuluma ngento engayazi. Abantu abangaziyo into abayenzayo yilaba abasemaqambini abezanu lawe sishoneni abangakwaziyo ukuthi laba abantu bafuna amavoti ethu esindebeleni. Kungaba la mavoti ethu esindebeleni bajika futhi belihlamukela abalincedi ngalutho. Nanku kobulawa i-MDC yavotela iminyaka leminyaka akulanto eyenziwayo. Ithe iwini liyaqeda lapho yafaka abantu babo besishoneni. Ngitsho lo esindebeleni o-1 wafakwayo kungani lingavusa amehlo? Umuzwa umuntu ekhuluma ngiyochamisa, chamisa wani umuntu wesishoneni lwa? Ungcono umuntu okhuluma ngomuntu wakithi esindebeleni okwaziyo ukuthi abantu bakithi bahlukumezeka kanjani till manje.
Ya ngibingelele ustudio 7 abasakazi labalaleli bonke. Ngisithi nyakomutsha ku-2022 sengathi inkosi yomusa ingahambela kini lonke liphile liphephe njalo kulo umbhubhane oyikorona. Sesifide isikhathi ngingasangeni ustudio 7 ngagcina ngicabanga ngonyaka owaphelayo. Bengicabanga ukuthi njengoba liyabona siloko siyahlupheka sisiya phambili, hlupho lwakithi elizweni alukapheli. Siyabona amatisha ahlupheka, abantu abayibo abafanele basinikeze ulwazi phela. Nxa kungala matisha singeke sibe yiluto emhlabeni. Siyambona njalo uChamisa uvulile bathi CCC. Siyambongela ngoba singakwazi injongo yakhe ukuthi uhlutshwe yini baze bagcine becabana lo sisi uMakhuphe kona phana. Kanti kade behlukene njalo labo uMonzora kusiba njalo enjalo siloko sibona sifa lamaqembu amaningi. Maye mina into eyami isikhumbuzo bengizabatshela ukuthi hayi lo khulumayo nguChristopher Nyane. Loyi support ezap 100%. So nami ngikhuluma ngomunye weqembele iphikisayo, ngikhala kakhulu ngento eyenzakalayo emaqembini la aphikisayo. Kanti uhwebhana ngokwani? Ngoba sonke sikhala sithi sifuna ukuthi ilizwe lakithi likhulule, sikhulule isizwe sakithi. Manje sizasikhulula njani masihwebhana sodwa?
Salibonani ngezindawo ngezindawo. Linjani bantu bakomthwakazi? Hayi thina siyaphila sizwa. MDC Alliance sitshintshile yaba ngu-CCCC CCC. Ungananzelela abantu laba bathanda ukusebenzisa amagama abo aku MDCT MDC bani kathesi sokungu-CCC. so kumele uchamisa chete chete. So abantu bakomthakazi asibambaneni, asibambaneni siyekela abantu bedlala igame yabo. Ngihlala ngikhuluma ku studio 7 ukuthi abantu ababambe into yakibo. Lathi sibe lento esiyibambileyo. Siyengena eParliament sibambe something. Singabi ngabantu abanye abantu. Siyakhuluma futhi ukuthi presidential vele kasingeni. Asikusizathu sokungena presidential, siyangenela ama councillors and MP. Ngokuzayo akusagcina singakungeneli ngoba thina sifuna ukuphuma eZimbabwe. So angekuthi uma ufuna ukuphuma eZimbabwe ufuna ukuba ngupresident weZimbabwe. Thina sifuna ukuphuma. So siqala ngokuphuma ngupresident, sizalandela ngoMP, silandela ama councillors, sigcina singasangeni. So liyabona uSisilo ngochamisa chete chete. So asonto esizwe into yomuntu.
Salibonani, salibonani malaleli beStudio 7 abasakaze boJonga. Mina engikhulumayo nguMr. Hamless. Into engifuna ukuyikhuluma nje kuphela yinye ukuthi singayengwa ngabantu beMDCT leAlliance uDouglas Monzola lokhuphe. Into enye le iploy kubhele kudisturb abantu, akula ukwehlukana abakwenzileyo. Amanga andizabona phambili, mark my words, akula ngamanga lawo ufuna nje ukudisturb uzobona ukukhuphe sithi yena uyawuthi akaso za contest kuma by election enika uMonzola ukuthi ahambe phambili confusion yokuconfuse abantu kuphela nje lizabona nje into engiyijoyo ngamanga lawo ngamanga.
Sanibonani, sanibonani ku studio 7, sanibonani kungaba kuhle mabe phile labantu indawo zonke. Ngajabula le audio mayingafundwa. Ebengithi maZimbabwe amahle indawo zonke ezijiyeneyo, abe ZANPF, abe MDC, yonke iphathi nyaka-nyaka iphathe engenayo. Sithi uma kungatshintsha iZANPF ilizwe lingaqala ukuthi libe right. Kodwa as long kusabusa iZANPF akulalutho olungasilungela thina singabantwana beZimbabwe. Kuyolungela bona abayibo abathi bayabusa betshontsha imali bezenzela ezikhwameni. So into enjalo ayinhle, bengathi ilizwe liyalunga lilunga kiwo. Siyafisa ukuthi nganithi abantu babambana siyevota sikhipheni iZANPF kuphela. Lanibe ngiweZANPF kodwa ngidlanga lutho. Sengisukile kiyo. So abantu asisukeni sijintsheni iphathi le.
Salubonani basakazi beStudio 7, labalaleli beStudio 7 abahle, lo mthwakazi omuhle, igama ngumadalinja. Ngithanda ukuphawula ngodaba lwegugurawundi lolo kuthiwa lungalungiswa. Ukuthi abantu bamathebeleni bephole inhliziyo zabo. Into esidlisa ubuhlungu ukuthi bona abantu abasibusayo yibo abantu ababekhokhela ekubulaweni kwabazali bethu igugurawundi, kodwa yibo abasibusayo. Yiloku kufana nokuthi basibusa nje okwenkani, kwenkani singabafuni. Kufana lokuthi nje uhlale lowo mzali wakho okwaziyo ukuthi warephe umna wakho, uhlale laye uhambe uhamthatha njengobaba wakho. Khabe sekuhlungu nxa umbhekile, ngoba ngakhumbula isenzo sakho ukuthi lowo muntu wawarephe umna wami, sithi ngubaba owalethwa ngumama ubaba asetshonile abe serephe umna wami. So ubaba lwana sekumele ngihlale la impilo yami yonke lokhu engimbhekile ukuthi ubaba lo ngiyarephe umna wami. Hhayi, into ebuhlungu kakhulu ukuthi sicabanga ukuthi abantu laba abasibusayo yibo ababulala abazali bethu. Lokho kubuhlungu badala.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abahlamuki bahlasele inkamba ehlala iziphephele kwele DRC babulala abantu abangamajumi ayisithupha izolo. Lumsakazo uthi njalo inhlangothi ze-United Nations ezibona ngokuhlenga uzulu seziqale ukuphathisa abantu abakhukhulelwe imizi isikhukhula se-Tropical Storm Ana kwele Malawi. Singene kudaba lweMelika. Uzulu walelilizwe uphakathi kokunansa imbali yabantu abansundu okuyisikhathi esibizwa ngokuthi iBlack History Month. Lolu hlelo lwenziwa mnyaka ngomnyaka kusukela mhlaka 1 kuNhlangula luze luye phela mhlaka 1 ngoMbimbitho ngenjongo yokutshayela abamnyama ihlombe ngendima abayidlalayo ekwakheni isizwe seMelika kusukela ngesikhathi begqilazwa ngabantu abamhlophe lalapho sebephakama belwela amalungelo abo kuze kube namuhla. Lolu hlelo lwenziwa njalo ngesikhathi abanye belokhe bekhonona ngokuthi abantu abansundu baphathwa kubi ngabamhlophe eMelika ikakhulu amapolisa ngemva kokubulawa mahlayana kwabansundu abanengi abafana lomnumzana George Floyd. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Inyanga kaFebruary iqakathekile ngoba yiBlack History Month lapha eAmerica. Sibona abantu abamnyama bebelwela ama civil rights for so many decades. Lakathesi lokhu belwela the same rights with everybody else. Singabona ukuthi the voting rights ayipasanga last month and the George Floyd bill liyana imele i-reform ama police layo ayipaswanga. Lakathesi lokhu sesikhangela ukuthi kuzaba lo justice owesifazana omuntu omnyama in the next couple of weeks. Sibona lathi ukuthi into le abantu abamnyama for this month iqakathekile. But singakhangela i-history eAmerica siyabona ukuthi abamnyama they are the very fabric that has made this country very, very successful, starting from its slavery ukuthi zesifike kathesi. Singabona ukuthi i-index zabantu abathengayo or ama-consumables in America, abantu abamnyama are the highest number of people who buy izinto in the trillions, which is moving the economy forward. So ukuba le month eqakathekisa umuntu omnyama, I think is a very, very noble idea.
Ungathini ngendlela abantu abamnyama abaphila ngayo khonapha eMelika njalo abaphethwe ngayo?
Ukuthi abantu abamnyama bahlala kanjani okwakathesi, it's a growth in process. Ngoba sibone namhla u-coach we-Miami Dolphins hamba e-court esuwa ama-Miami Dolphins for discrimination ngoba yena waye qakathekisa ukunqoba ama-games akhe. But uthi yena u-owner we-team ongumuntu omlungu was telling him to tank, and then ukuthenka kwangikhona ukuthi badliwe ama-games yena wayengakuvumi khonokho. So siyabona ukuthi hhayi lokho kule nkinga ma ungumuntu omnyama. Ngoba singakhangela i-football yalapha e-America, it can kind of tell us i-synopsis of the American life of a black man, ukuthi you have is deziningi going against you. So hhayi okwakhesi sithi it's a work in progress. It's not like in the 60s or the 70s or the 90s, but it's work in progress. Ngoba abantu abamnyama labo, they have a voice and say in a lot of decision making.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uNkosazana Thokozani Khuphe sokumtholile laye akwenza amalunga abo kulandela ukuxotshiswa kwakhe ePhalamende ngomnumzana Douglas Monzora izolo. Abahlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpopo, Maphelandaba, eNtumbane lasemakhandeni bakhuthazwa ukuthi babhalisele ukuvota ngoba bebalutshana kakhulu ababhalisayo kulezo ndawo. Uzulu wemelika kulinyanga unanza imisebenzi yokwakha isizwe enziwa ngabantu abansundu kuhlelo lwe Black History Month. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.